So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Nhlangula 2022 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idalele Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. Ukuxhasana kwezizalane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi eselahlekelwa zinkomo ezingamathumi amabili siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo. Izakhamizi zeBhambathi emangweni wePlumtree zihlalela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idalele Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. UJarumbira uthole amavoti alikhulu lamachumi ayisikhombisa. Ngiyaxolisa, alikhulu lamachumi ayisithupha lanye 161. Kuthi abangamachumi amathathu lanye i-31 bayekele ukuvota, abalichumi lanye 11 bakiliza amavoti abo. Ngokwakuqala ukuthi umuntu ovela emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akhethwe ukukhokhela leli dale. Intatheli zindaba e-Studio 7 uThuso Khumalo usethulela lolu daba ese-Pretoria kwele-South Africa.
Induna uJarumbira unqobe kulolu khetho engancintiswa muntu ngemva kokwaliswa ukuncintisa ngomelo wePhalamende ovela eMalawi ngoba ukukhethwa kwakhe bekungahambelani lalokho kufanele ulandelwe. Esethula inkulumo yakhe kwamukela ukukhethwa kwakhe, induna uJarumbira uthe uza kwenza konke okusemandleni akhe ukubuyisela isizoda sePan-African Parliament ibe indawo yokuthuthukisa iAfrika hhashi eyokulwa.
I will promote adherence to the principles of good governance, democracy, human rights, international humanitarian law, peace, stability, and all objectives of the Pan-African Parliament. So, help me God.
Idale le-Pan-African Parliament libunjwa izigaba ezinhlanu zamazwe adabuka eMpumalanga, eNtshonalanga, eZansi, enkabazwe lenyakatho. Ngemva kodlakela lokhetho lwanyakenye, i-African Union ilaye ukuthi ukukhethwa kwenkokheli zali parliamente kuza kwenziwa ukutshintshanwa phakathi. Njengoba-ke iMpumalanga, iNtshonalanga lenkabazwe yezwekazi bese bevele belitholile ithuba lokufaka umongameli esihlalweni, i-African Union ithe inyakatho lezansi yibo kuphela kufanele bancintise kulolu khetho. Enkulumeni yakhe ukwemukela umkhokheli wale parliamente omutsha, umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Union umnumzana Musa Faki Mohammed ukhuthaze amalunga ale parliamente ukuthi ekele ukulwa akhuthalele intuthuko yezwekazi.
We are at a turning point in our history, and it is only when we are united in spite of our diversities and different views. Let us not forget to ensure that we can get to the Africa we want.
Iningi labameli balelidala badabuka emazweni asezansi bemukele kakhulu ukukhethwa kwamnumzana Jarumbira besithi kuza kupha lolu luhlu ithuba lokusombulula inhlupho ezibhekane lalo. Okwamanje iPan-African Parliament ayilawo amandla okwethula imithetho kodwa isebenza njengomxwayisi we-African Union. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi esalahlekelwa zinkomo ezingamachumi amabili nanye siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo ngamalimi abadabuka emhlubulweni weMandebeleni. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula, umhlabeleli uSikhosana Buhlungu wancediswa ukwakha umuzi wakhe eNkayi. Kuthi kumaviki asanda kwedlula, umfelokazi kaElvis Nyathi wabulawa kwele South Africa uncedisiwe izizalwane zeMandebeleni ukwakha umuzi wakhe. Sezikwenzile njalo izakhamizi zesigaba seMathembeleland ukuphathisa imuli yakompofu emangweni wenhlekisa eNkayi yona yalahlekelwa zinkomo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Inkomo zakompofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa kukhulu kangaka namhlanje busisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isibaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxwe ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe Umanzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafarmers athe ancedisa athe sizwa lo mkhosi ongangawona lo asukumela phezulu bezwa ukukhala kwami nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamle mo ezisikazi kule nkunzi A1 nkunzi A1 nale leni okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu ngizwa lo umonakalo omkhulu kangaka. So akathi sebengibonisile bangitshela ukuthi hayi inkomo lezi abanike zona. So mina ngisiphathe ukuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo. Ngoba useyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola, zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zokwenza imali, inkomo ezihle sezishiyene lalezo. So mina ngisiphathe indlela etshiyeneyo abakhulu lalezi inkomo kade ngilazo.
Umnumzana Japhet Charles Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu amafarmers alaba esincedisane naye ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kuba lami sengikuzwe ngotshisa lapho ukuthi indoda lo walahlekelwa zinkomo ezinenkangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakalekileyo kuwo wonke ama-farmers adonethileyo. Ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe-veterinary services kobulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamntu yinkomo lezi zazisingathi ngumhlobo ongcono owe-improved. Inkomo zayizile ukuze ingcono engumhlobo ukuthi inkomo lezi zingasetshenziswa for even ukulima kwenza nasilima senze into njengamadonki senze amatractor lathi inkomo ibe nokufuya in-terms of what literally izathengiswa.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sokuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafo ukuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezidridini okakhulu lisebenzile ugatsha lwe-veterinary silandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-veterinary ukuthi umuthi ongawusebenzisa for lokhu lowu nalowu usebenze njani bavo ukuthenga nje uthatha umuntu ungelaqiniso lakuthi ungawusebenzisa njani.
Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Izakhamuzi zeBhambathi emangweni wePlumtree zithi sezidlela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali engangenkulungwane lenkulungwane zamarandi. Kunakanelwa ukuthi izigebengu lezi zithe zisuka lapho zabalekela kwele Botswana lapho ezibikwa zintshontshe khona ikhombi izolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi seBhambathi umnumzana Difa Dube.
kulusizi kakhulu kwaNkomo ukubona into embi enje isenzakala phakathi kwesigaba ebekade kwisigaba esithuliyo esingelazwe ingxabangxoza ezinje esesizibona njengakulamalanga. Ukungenelwa kwamnumzana uThalu laphana eBhambazi ukuthi injalo eyisiphofu engaboni engumuntu bekade ezizambela nje ngeyakho indlela la ukuthi aziphilise kodwa ayengenelwa enjalo eyisiphofu engaboni athathele nje yonke imali yakhe ebekade ezifisela impilo yakhe kubuhlungu kakhulu. Ingakho besifisa ukuthi kakhulu ngawuthi ingalo yomthetho phela amapolisa abayisukumele phezulu lento leyo bazama ukuthi babone ukuthi bayenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo kwenzela ukuthi lezi zigila mkhuba zize zitholakale ngoba labantu abasesigabeni bayehluleka lokuthi bengabalonda ukuthi bakhangele abantu abavela ngaphi ngoba njengoba kungabantu abakhanya behamba bethwele isikhathi.
Uthathelwe malini lubaba?
Imali okathi sibekade beloku besithi basezongitshela kahle ukuthi i-amount yemali ngabe ithethe ngabe kuyimalini kodwa imali ebekade eyibala imali kathinga jula laphana ko 10,000 ngenxa yokuthi nje wakhola ukuthi uya kungumuntu uya kulowo sadobha laphana laphana lidobhe laphana uzama ukuthi ulawo uhlanganise so imali ebekade esaselive lapho ukuthi ebengabuya ngoba ayithenga ezinye izinto zakazithengisayo kodwa basebemthethela ngaleso sikhathi engathi usanda kugoqa imali zakhe kodwa ingakazihlanganisi kahle ukuthi i-amount yakhona bekuyimalini kodwa ke bathe bazakhangela izincwadi zabo babona ukuthi bengabe kuyimalini.
Kule sehlakalo njalo sekhombi yakwelebo Botswana entshontshiwe yatholakala eZimbabwe esigabeni senu khonale ungachasisa ukuthi uhambe njani njalo.
Kukhanya izigila mkhuba lezi kusase izigila mkhuba ezifanayo ngoba nxa bethi bayakhangela bathi kushuthi bathi beqeda ukubambe ukutshontshela umnumzana uThalo imali baqeda lapho bangena elizwe laseBotswana bequma egangeni bafika khona ngale befika basebengena bathatha ilift kwenye ikhombi babuya ekubuyeni kwabo besekhombi khonapho ikhombi yezoba isizoba dropa lapho baya khona basebefika behijacka lana umnisa lo wena wekhumbi lana eBotswana esigabeni ukuthi kusemayitengu esisemngceleni webhoda khona lapha emayitengu yiko kumthatha lona umnisa lona bayamchiya yena udriver emlageni egangeni beshe bomuntu ophela khona ngale baphenduka lekhumbi lana sekusebenza ukuthi baqhube la bengene la egangeni kwenza ukuthi bayiyeqhise bayingenise elizweni lakithi ngapha ebayo lapho egcine ikhumbi le efike yabanjwa emfuleni sehlule ukuchapha etshebeshebeni njengoba kungasofuba yi-4 yiko kuvuka abantu bekusele bevuka bethola ikhumbi lalani ikona lapho ikukuvela kwayo yonke information naleyo ukuthi isigemegeme sihlele senzakele ngesifanayo ngoba indlela akhuluma ngayo layo umntisa lomnikazi wekhombi ukhuluma ngokufanayo ukuthi abantu abaphethe ikhombi ngabantu kade bethola umbono.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube isakhamuzi seJutshume duzane leBhambathi ePlumtree. Isikhulumeli samapholisa eMathebeleland South unkosikazi Loveness Mangena utshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa ngesehlakalo lesi ngoba ubengekho emsebenzini.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Okwamanje njengoba ngitshilo sesingena kumaphephandaba, iphephandaba lobulembu elezimlive.com. Lilo daba lokuthi ele South Africa selithole omunye njalo umuntu olomkhuhlane we monkeypox. Umuntu lo uhlala e Cape Town njalo ubikwa engakaze ephume phandle kwelizwe. Iphephandaba le Chronicle lilo daba lokuthi uhulumende useyakhe indawo zokwelapha abalomkhuba wokuthatha izidakamizwa. Leli phephandaba lithi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 600 asebelatshiwe kulezi ndawo ezakhiweyo ilizwe lonke jikelele. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ivuka njani bakithi? Hayi, ivukile namhla umhla ka-9
lapha interview uGawule yabekhuma loNtunga. Uthini uGawule maNtunga embuza ukuthi imali yamafuthi petrol iphe ikhwelile, uthi kayikhwelanga ezibakwe kodwa ikhwele indawo zonke. Ngiyafuna ukuthi kwakho uNtunga umbuze ukuthi izinto zezikhala ukuthi lokuze likhwela kwezinto kuma into ye-Ukraine, ma into ye-Ukraine phela into zazasekisimu. Ngiyafuna ukuthi umbuze ukuthi njengoba lelizwe linjalo izinto zikhwela vele zisuke zonke ekhaya, kubangelwe ikhona kwimpi ye-Ukraine na, ngoba vele akula nto e-right. Umbuze ukuthi njengoba zonke into zingekho-right i-Ukraine iqale nini, ngoba vele into ephindayo uGawule vele mina ngisho. Hhayi mina lubaba lo mina ngazi ukukhuluma ni. Ebuye kuthi idwala eZimbabwe liyawevele ukuthi ngabantu ababhoda ngale beyenzile ukuzini, bethengisa imikambo beyithutha izimali. Kanti labo bantu ababotshwa injobani uyakhuluma uyabazi, kanti waye bengababuphi labo bantu abanjalo. Hhayi mina lubaba lwaye. Hhayi uGawule mina ngazi ukuthi ukukhuluma ni. Amayikhumuzo zobuhlungu vumlothi uyawa uze sometimes ethi ya la abantu ama-opposition party yosumuntu, kodwa yibo bawusumuntu. Kanti waye bengavuma ukuthi umlothi uyabawuyisayo, kanti waye bengafuna ukudlala lamina imihlobo kuphela afana nabelungu labaye ama-opposition party. Kuvuka ilishwa bazaniwe beyalela khonapho la bantu ababavotela. Mina ngazi abantu abanjani, mina ngazi ungasebenzisa liphi igama manje, kodwa ungazisebenzisa igama lokuthuka lantu abavotela izalo. Ungcono nje angazi ukuthi liphi igama libafanele, ngoba mina ngazi phela ukuthi uma uloku uvotela izalo njani kuyabe kusithini vele khada. Uyabona ku-right wena mntu bakunikeza imali iphati yakhona balekholisa nantu izalo, ngoba abantu bayasokola bakithi. Hayi siyasokola mani, yazi siyasokola, yazi ubuhlungu mani, yazi ukuphila egangeni ulo muzi kumbuma ungalamuzi unabazali uchiya abazali, zonke izinto ziyaafektha kakhulu mani. Yazi ubuhlungu lento ezwa izalo. Hayi bakithi, hayi uyazi ubesikhathi yazifisa ukuthi umuntu wafaka ungcono kulokuphila iZimbabwe. Hayi iZimbabwe ziyahlupheka bakithi. Hayi awugawule labo mnanga ngoba sithwalise nzima manje. Ngapha bayathumba abantu, bayachaya abantu, abavumela imihlala ama-ofeti abo khona le makaya, bayenza intando yabo. Hayi mina ngazi ufanele kuyenzweni eZimbabwe Street, kumbe sofanele kujesu sosilamulela kodwa. Hayi kunzima wakithi. Hayi zanu lisibulele Street.
Linjani balalela abahle kuStudio 7 lonke, ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abe-CCC CCC bandla elihle. Kumeleke ibandla elihle CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema-universities, kodwa lathi-ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike, bazali abangazange behambe ku-strike, ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani. Izanu mina abazikhukhumize bethi abantu abastrikanga. Inkinga nansi, istrike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrikile ngobuningi, ngoba khayela nini, emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwana. Abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani, so istrike besingasebenzi. Kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrikile, bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethi abantu abastrikanga, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini, bahambile ye ngezinyama, kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile, ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo. Kuze kungikhumbuze umprofeti webhayibhilini u-Isaya, linabantu bezanu. U-Isaya uthi yena lithembe amabhiza omlilo, izinqola zenzokwethusela abantu abampofu, lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. Izanu PF isiyehlulekile since 1980. Ababusi bayo sebeze befana lo Nebukadnezar. UNkulunkulu uzondile, uNebukadnezar wadla utshani for 7 years. Izanu isinguNebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu. UNkulunkulu uyajezisa ababusi, sebesidla utshani. Nxa susidla utshani usuyinyamazana, you have entered animalism away from humanity.
Basakazi dabalaleli beStudio 7, ninjani? Okhulumayo nguFelix Qiniso, okhuluma eseJohannesburg ekhaya selupane eJabiwa eKana.
Yes, sanibonani bakithi, sanibonani emahlabezulu. Abalaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Yeah, okhulumayo lapho bakithi lichakwana elikhulu. Plumtree esigabeni sakosiwo ukhanya nincube. Njengenhlala yenza, ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje, ngibuza le ndoda kumbe lamadoda amabili uchuma lokubelieve ugawule yamadoda la ezana. Lapha umbuzo wami kanje ngizwa uchuma esithi khona since umnankaka wathatha over from kumuyi umgabe usenze lukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu, so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe bashiye Harare kumbe basho kuphi kumbe bahlala phi bona, ngoba mina mangithi athatha ukubheka kwele kwe ngapha esayidini lethu emathebhelelendi ngiqale nje emgwaqweni imgwaqo ifile futhi ngathi kayikho, bese ngisiza ezibhedlela akuna next, isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi kagovernment konke abantu bayakhala esimayemaye ngabhala ngapha bahluleka nokuthenga nje idatha nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafonini nabo. So angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelana nohulumende kodwa bayabayanga kusumangala umuntu ethi hayi development ikhona mpela kulo kuthuthuka kukhona, angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi ilizwe. Sizizwa uchuma ngabe kuthiwa kuyangwe angiphendule impela ukuthi uthi yena amakhiwa iwayenza ukuthi idola laseZimbabwe ligugubale life, angazi ukuthi ushuwapha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa, angazi impela ngoba thina sasisilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe, we're not fighting about amakhiwa, sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa. So ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwapi la makhiwa ase uyise idola laseZimbabwe. Ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo impela ukuthi amakhiwa lawa mpela iwapi kahle kahle. Angibonge bantu bakithi, ameni kuleyo ndawo.
Studio 7 ndivuka njani hayi siyavuka bakithi, hayi siyabonga bakithi. Indaba yesithulela zona imihla ngemihla likhatali sizizwa ziphuma ezindle lezimbi zinjalo, hayi siyabonga bakithi. Kungezama udlulisa ukuthi hayi uhulumeni siqedile uhulumeni wezane, and enye into emboni zasitshaya insuku ziyahamba. Sicela amabandla la amanye ngakhulumisana la o-3PC ozapho umthwakazi lawa namanye behlangane ndawonye bezama ukuthi bekhulumisane ukuthi lizwe liyakheke, ngoba lokho esiphuza lokho ukuthi mina ngibandla lenaleli akulapho esiyakhona, ukhelo ungasithola sinjalo akulapho esiyakhona, ngoba ngiyazwa mpela amanye amadoda lapha akhuluma mpela inhliziyo zihlunga thathi nomthwakazi asikhulumi nomthwakazi phambili nomthwakazi, hhayi lokho kusisebenzele lokho ukuthi mina lokho enginje lokho engithi phambi ngeqembu lami elinje liphambi ngeqembu lami elinje ambothi kungasisebenzela lapha into kuyafanele abantu siyihlole ukuthi sifanele sihlole ibandla elistrong elingazama ukuthi likhiphe izami nje-3PC. I-3PC ibandla elistrong uma sikhuluma iqiniso noma mbani uyazibonela lezane ibhizi ngalo ihlukumeza bona abantu bakhona kakhulu. Sibakhona abamaye amaphatha abafala umthwala kozapho bahlukunyezwa kodwa kakhulu ungathanda ukukhangela ngenyanga abantu e-3PC bengahluphekiswa ka-25 maybe babezapho kabili abemthwakazi sabe sikhuluma imigwaqo lokunjalo imigwaqo yayizwa ngusmith igugudekile ayilungiswa akusebenzi loku bantu bezane manekeikhangele ukuthi lizwe linjani. Ungajabuliswa nje ukuthi umbuzoni i-3PC umbuzoni mthwakazi umbuzondani phuma lapho khona into uma ingahamba ihamba kuhambe loku izane loku.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Bakwethu siyacela ukuthi imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki, siyabonga. Kwezemelika, ukwethulwa kobufakazi bokuthi owayengumongameli uMnumzana Donald Trump waba lesandla emzameni yokugenqula impumela yokhetho kuqhubekele phambili izolo. Omunye owayesebenza ehofisini kaTrump esipha ubufakazi. unkosikazi Cassidy Hutchinson utshele ikomiti edalele Senate ecwayisisa lolu daba ukuthi uTrump wayesazi ukuthi abantu abangena ngenkani esigodlweni ukuthi babehlomile ngembobho. Hutchinson uthi uTrump wazama ukubamba ngamandla umtshayeli wakhe ukuthi amhambise lapho okwakulomsindo khona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Busani Ntini.
Ubufakazi esibonile okwalesi sikhathi uyatshengisela kakhulu njalo kuyasekela izinto abantu abezicabanga ukuthi kwakulesandla semfene kulokho kwenzakalayo okwapha abantu isibindi sokuthi behambe bengena eCapital abanye bethwele izikhali. Kuyatshengisela ukuthi kwakuvele kukhona ababekuthembile babesebenza ngemilayezo evela kuTrump. So ayimbonangani ngokufakazi sibubonayo bungena amalanga lamalanga angaboni okhona oseke wafika wafaka umongameli umbe ngithi wayengumongameli uTrump khatshana lokwenzakalayo. Kuyakhanya ukuthi wayelesandla kukho konke akwenzayo. Ngamazwi akhe ayewakhuluma ethi ama-election yatshontshwa njalo kuyakhanya ukuthi wawulama-instructions wayewapha amaqembu athize. So hhayi, ngombono wami ngibona ngani isandla semfene sasikhona njalo ubufakazi esibubonayo bungena amalanga lamalanga buletha ngabantu abaningi ababesebenza duzane laye umongameli uTrump. Kuyakhanya ukuthi hhatshi yiyo imfene ngowayo upresident Trump.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amacala amaninginingi ake etheswa owayengumongameli yena lo uDonald Trump. Akhanya amacala angikhona egcina engaphumeleli ukuthi abuhamba njani. Ubona ungani okwakathesi kukhona yini esingabona kusenzakala?
Amakhothi alapha e-USA kwesinye isikhathi kusuka kube lenkinga. Kwesinye isikhathi nxa umuntu elesikhwama njalo lamaloya athize kusuka kube khona abangakwenza ukuthi ama-cases amaningi kugcine sokuseglwa out of court line. Kodwa uma sibheka mina ansomuntu we-legal kodwa ngiku-business side of things, but uma sikhangela amacala asekaba khona abekhangele ngithi adeseduzane laye umongameli uTrump, bekungamacala akhangela ama-organization akhe, ama-business akhe, kumbe ngithi i-non-profit yakhe. Ade engekho amacala abhekane laye yena ngokwakhe njengomuntu engu-Donald Trump. So mbona ngani leli icala elikhona khathesi leli likhangele yena ngokwakhe. Kodwa siyazi ukuthi inxa ukuthi lokhu kwenziwa ngabemthetho, meaning i-Congress lama-senators wawukhangeleyo, kungenzakala ukuthi impumela yakhona kungabi ukuthi uzakuya ejele, kodwa impumela kube ukuthi uzavinjelwa ukuthi azame ukuthi abe ngumongameli phambilini, kumbe ukuthi ayenze ezinye izinto eziza-influensa ipolitiki kuleli lizwe.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela ezombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwelemelika edolobheni leNew York. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idale le-Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. ukuxhaswana kwezizalane zomhlobulo emandebeleni kuqhubekela phambili. Esinye isakhamuzi salahlekelwa zinkomo ezingamashumi amabili lanye siphiwe ezinye njalo inkomo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.